Mhlaka 16 kulwezi ngomnyaka ka-2017 ibandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe achiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa owathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa yizano. Lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo. Utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili angakutshela konke uvukuthuthu ubuyele ekhaya but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisabhoda kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota. So lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba. Anti phela babe bevuka bezidlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right. Ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ngitshone sithi hayi kubi. Angiyiboni sikile iproblem yangikhona so. Ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze enye iplan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esivulekiwe ikuvota ku-Facebook sengayo uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa useke esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa. Uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Kodwa namhlanje nxa sikhuluma amafektori alokhu evaliwe. Imisebenzi hatshi kayibonwa. Amaphephandaba nemisakazo kaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU-PF. Amalungelo akaZulu ayabhidlizwa. Abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emsebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe uMnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe. Kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe, ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Colin Spanda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi kuthiwa ngiyami ngedwa. Iyashewa, iyasiyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxeka yisilo elila muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula. Ukuthula kukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sithuthisekile, siyathuthiseka ngombuso okhona, siyathuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Kathesi uyangikhola ukuthi lo muntu sibe ngokuthi uyasuthiseka.
Kodwa ke umnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ichance. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho balona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kathe. Kodwa singathi akuyaphe imithi futhi siyazi ukuthi isikhathi eside. Asibele zibeni sinyamezele.
Akwaziwa ukuthi uhulumende kamnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.